hayi into le izahlupha sibili, kodwa into eqakathekileyo ukuthi kumele kube umkhankaso kufakwe izikhathazo ukwenzela ukuthi kukhulumeke kuhle indaba le, ngoba nxa izikhathi zingakafakwa phansi akukho ukukhuluma okungaba khona. Yiyo indikimba yendaba kumele ingane iyaqiya, kumele ingane iyacubungula okwakathela.
Ye, size laphana iMelika umphathi intambo obanawo udlelana lamanye amazwe umnumzana Blinken, sithi yena ngemva kwalimpi akufanelanga ukuthi iGaza ibe ikhokhelwa iHamas kumbe ikhokhelwa iIsrael. Lokhu kungabe kusichona?
Hayi, angikholi ukuthi lokho yinto engamenyezela ukuthi iyafunakala ukuthi yenziwe eAmerica, ngoba abantu kumele bekhumbule ukubana iHamas ifike ukusenda pha eGaza ngemva kokhetho lwabo khona. Abantu basengisela ukuthi bona iHamas bayifuna kakhulu ukuthi ibe njani, yiyo ekhokhelayo. Yikho nxa kuyukuthi kuzakuba lo nto abantu abathi befuna bekhethe elinye ibandla elingasilo Hamas ukuba likhokhele i-Israel, akube njalo. Kumele sibekwazi ukuthi indikimba yendaba lapha ayisikho ukuthi iGaza likhokhelwa yiHamas. Indikimba yendaba yokuthi isivumelana esenziwa e-Oslo khonale phakathi kwe-Israel lebandla labantu bePalestine, kwavumelana ukubana kuzaba la mazwe amabili lapha. Kuzaba la mazwe aPalestine, kubenziwa njani? Lokusekelwa kona Israel ihlale njani ilokuthula. Akungasikho sivumelwano sokuthi kuzatshela abanye labantu ukuthi nina lizakhokhelwa ngobani kumbe nina lisoze likhokhele ngobani.
Ye, sibona lapha abantu abaningi beqhubekela phambili besifa i-UN lamanye amazwe sebekhuthaza ukuthi kuke kumiswe ukulwa ukuze kuphathise abantu abaseGaza, kodwa i-Israel yona isithi ifuna ukuthi kuqale kukhululwe abantu abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
Hayi, lokho vele into okumele siyikhangele sizabe, ngoba nxa kuzothi kulokuleni isikhathi nesinengi ukuthi kungakabili lesivumelano sokubana kufakwe izikhathi phansi, esinye lesinye ibandla liyabe lisithi hayi ngokuthi ngitshaye kuze kuthophele ukwenzela ukubana izinqumo zami engizifunayo kumbe ama-demands ami enjani ezwakale. Yikho nxa kuyukuthi into yangikhona ingakabi kahlungu kakhulu kuHamas, nxa into yangikhona ingakabi kahlungu e-Israel, ukuthi kube khona lesivumelano sakhona esokubana kufakwe izikhathi phansi, kuhlale phansi kukhulume. Hayi, kuzafuna abadala abangathi hayi mayuzi bezihlukanisa inkunzi lezo, umunzi anithi kukhulunyike indaba leyi izikhali sezifakwe phansi.